indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli weMDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osokufanele abe ngumkhokheli webandla leMDC uacting president.
Kathesi ikhosi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president, amadelegates wonke ka-2014 abuye sithi swaqa uyekhetha upresident ofunwa ngabantu, hatho odlakela.
Ibandla le-African National Congress yilo elinqobileyo kukhetho olusanda ukuqhutshwa kwele South Africa.
Kumnandi la eGauteng, abantu bajabula, the voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuthi our people have given us a mandate.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi we-First Lady Family Fun Day. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Umkhokheli weMDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osokufanele abe ngumkhokheli webandla leMDC okwesikhatshana uacting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu weExtraordinary Congress yokukhetha umkhokheli waleli bandla. Ulandela isinqumo somthethwandaba. Umthethwandaba ophezulu usanda ukunquma ukuthi umnumzana Nelson Chamisa ngasomkhokheli oqotho webandla leMDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo kulandela ukubhubha kwayikhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Khuphe okhulume lentatheli izindaba namhla uphinde wagcizelela kustudio 7 umbono wakhe.
Ngo-2018 ngoFebruary kwakuTsvangirai ebhubha, kwakumele ukuthi kuye mina ngi-acte njengo-president, ngibe sengibizela kwi-extraordinary congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu, abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumile isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngoFebruary 2018. Siqalele khonaphana lapho engu-acting president khona. Ngibizi extraordinary congress. Abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba congress ka-2014. Konke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-extraordinary congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-congress walo owe-MDC. Lelikamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi ikhothi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president, liyakwazi ukuthi laphana wayenza udlakela laba bazifaka bathi ye mina enenjiwe yimi u-acting president, kwasekusiwa kwaba lokwehlukana khona lapha. So ikhothi sithe fanti kubuyelwe emuva, izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo. Ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi swaqa kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu, hatho odlakela.
Siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi-reality. Ubona ingani abantu bengakwamukela abe-MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into ekufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 ibe sikhuluma ngabo kathesi. Abaka-2014 bona labo ngakhangela indawo eziningi, abantu bahlaba umkhosi konke ngikhona ngalo. Yibo laba thina sifuna ukuthi babuye ngokuthi uthi esibuyele emuva phela. Asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili. Singabuyele emuva kathi sesibuya ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo, indlela esemthethweni, indlela elandela i-constitution. Yiyo sokufanti siyenze. Abantu bezikhethele upresident abamfunayo. Hathi lokhu hani ukuthi abantu batshaywa, sathaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini, sigijinyiswe isikhathi sonke. Lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyami. So nxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani njengakhona lokhu.
Seliqalisileni ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesizakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labantu abasayithiwe kujudgment. La yena lo wahambisa indaba yangkhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi siqale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayala ukubuya akulanto esingayenzi, sizaqhubekela phambili. Thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
So ngo-acting president ibandla uyabe ulikhokhela lona, ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathe sekuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngiloba kuTsvangirai. Yiyo kathe sekuthiwa ngiyikhokhele. Abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazali abezokhetha upresident.
Siphinde saxoxa lo-ke ngonkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDCT esixoxelayo eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, ngalolu daba.
Angakwenza lokho, angahamba ayebadinga enze labo i-Congress nxa efuna. Ngibone ngani kukuye lokho. Sokuzakwenza ukuthi abantu bangikhona okwakathesi lokhu bekulelo bandla yini, kumbe sebekwelinye ibandla. Lokhu bembona yena njengomkhokheli kumbe sebebona omunye umuntu engumkhokheli. Kuyinto enzima kakhulu ukuthi ingaphunyeleliswa leyo, njalo esingakhuluma ngayo thina. Thina sikhangelela ukuthi ibandla liqhubekela lisiya phambili, njalo lokho okunye okukhulunywayo nalokho okuvela emthethwandaba. Siyazi ukuthi kule sinqumo esenziwa ngumthethwandaba eminyakeni emlutshwana edluleyo, sathi sona ukukhethwa kukapresident uNelson Chamisa njengo vice president ngaleso sikhathi ekhethwa ngumkhokheli wethu umnumzana udokotela Tsvangirai kwakusemthethweni kwakuqondile. Leso sinqumo yiso esenza ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngendlela laqhubekela phambili ngayo. Ngakho-ke lasifikisa lapho esikhona. Kungasenani-ke into eziningi ezikhulunywa ngumama Khuphe kazikho egcekeni ukuthi uzithatha kuphi, ngoba phela la impumela yentolongo leyo akhuluma ngayo eyomthethwandaba kayizange itsho ukuthi sofanele ukuthi yena abe ngu-vice president kumbe sofanele abe ngu-president. Ikhulume kukhulumilelayo, kodwa ngiboni ku-affecta kumbe singathi kusehlula i-MDC ka-president Nelson Chamisa ukuthi iqhubekele phambili ngezinhlelo zayo. Ngoba siyazi ukuthi ngomnyaka ophelileyo uhambe wayenza i-Congress Stanley Square koBulawayo, lapho akhethwe khona ukuba ngumkhokheli webandla lakhe. Usefuna ukuba ngu-acting president njani yena ekade engu-substantive president. Uzafanele atsho ukuthi yena i-Congress ayenza ngomnyaka ophele wayenza nge-constitution yiphi, njalo wayeqamulelani leyo constitution xa ibone ngani yayiqamukile.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku short wave. Ikhomishini yezokhetho kwele South Africa, i-Independent Electoral Commission, IEC, isimemezele ukuthi ibandla elibusayo ele-African National Congress, ANC, yilo elinqobileyo kukhetho olusanda ukuqhutshwa. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kube injabulo kubasekeli be-ANC elizweni jikelele ngemva kwesimemezelo sokuthi ANC yiyo enqobileyo ekhethweni kula mabandla edlula amachumi amane 48 abencintisa kulolu khetho. Phakathi kwabavotileyo abedlula izigidi ezilitshumi lasikhombisa 17,668,318, i-ANC ithola amavoti edlula izigidi ezilitshumi 10,026,047, okwisilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu ekhulwini 57.51%. Kulandela ibandla le-Democratic Alliance, DA, ngamavoti edlula izigidi ezintathu 3,618,992, okwisilinganiso songamachumi amabili ekhulwini 20.76%. I-Economic Freedom Fighters, EFF, ibe ngesithathu ngamavoti aphose afike izigidi ezimbili 1,881,331, okwisilinganiso sokulitshumi ekhulwini, 10.79%. Ekhethweni lwezabelo i-ANC inqobile kweziyisitshiyagalombili, kwathi DA yanquba eWestern Cape. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Nkenke Kekana ubonge kakhulu abasekeli baleli bandla.
Kumnandi la eGauteng, abantu bayajabula. The voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuthi our people have given us a mandate.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-Eco Forum uMnumzana Kaiser Maswanganyi uthi bandla lakhe lamanye amabandla amancane edlula amatshumi amathathu abayemukele impumela yalokhetho ngoba bekulokuqilibezela.
Njengoba abantu bebakwazi ukuthi bavote undlula kanye, kusho ukuthi le system yonke ayikho fair. Sifuna ukuthi lama-elections analifaywe, sibuyele phansi, siqale phansi.
Kodwa-ke inhlanganiso ezihlola ukhetho zithi lolu khetho belukhululekile njalo lungela ukuqilibezela. Ilunga lebandla lezapho uMnumzana Kanisha Sinkala ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyabathokozisa ukubona ukhetho luqala lusuyaphela kungekho owethesa ibandla elibusayo kumba amapholisa umlando wokubangela udlakela.
Okunye okwenza kube lula ukuthi i-ANC ikwazi ukuthi iqhubeke ikwazi ukuphinda lokubuyela iyenze lokho okwenzayo, kwenziwayo ukuthi i-ANC iyakwazi ukutshintsha umongameli. Uhlupho esiba lalo kakhulu e-Afrika ikuhlala kwe-leader noma inkokheli ihlale kubandla ingasuki.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lanxa i-ANC inqobile, insolo zenkohlakalo nokulwisana kuleli bandla yikho okwenze usekelo lwalo lwehla lusuka u-62% kukhetho olwedluleyo lusiya ku-57%. Kukhangelelwe ukuthi iPhalamende ihlale kungensuku zatshwala ibisikhetha umongameli okhangelela ukuthi kube nguye njalo uMnumzana Cyril Ramaphosa. Mele Studio 7 kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi weFirst Lady Family Fun Day, lapho ahlangane labanye abesifazana njalo uthi ubhodabhoda elizweni ukuze azizwele ngokwakhe indubo abantu ababhekane lazo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba lezinye ekhonale eGwanda.
Unkosikazi Mnangagwa uvakatshele kwelezansi emaNdebeleni kusukela izolo, lapho afike enhlangano kliniki eMzingwane kanye nenathisa kliniki esamatobo. Utshelwe iziphathamandla zempilakahle ukuthi kulodubo lokusilela kwamaphilisi lemithi yabagulayo kulezi ndawo. Lamhlanje uhlangane labesifazane emkhosini wokuzijabulela ogujelwe enkundleni ePhelandaba Stadium eGwanda. Unkosikazi Mnangagwa uqale ngokudobha ingcekeza njalo kukhuthaza umphakathi ukuthi ahlale endaweni ehlanzekileyo. Uthi ufuna ukusiza lapho enelisa khona.
As you have seen, I've been to every province undertaking a number of charity-oriented initiatives.
Njengoba lizibonela, sengibhode ilizwe lonke ngisenza imisebenzi yokusiza abaswelayo phansi kwenhlanganiso yami e-Angel of Hope Foundation. Uhambo lokhu kuyangisiza kakhulu ukuze ngifinyelele kulabo abaswelayo. Sengibhode emadolobheni lasemakhaya ngixoxisana njalo ngisiza izizwe zeZimbabwe. Isizathu sokuthi ngivakathele izigaba ngesokuthi ngisondele phansi kwenu ngizwe izikhalazo ngisize lapho engenelisa
khona.
Unkosikazi Mnangagwa uthi kubalulekile ukuthi abesifazane labo baphatheke emdlalweni ukuze balondoloze imizimba yabo njalo baphumuze lengqondo. Ukhuthaza omama ukuthi bahlangane njalo nje ukuze baphume lamaqhinga azathuthukisa impilo zabo. Unkosikazi Janet Ngwenya oleminyaka yokuzalwa engu-62 osuka eLushongwe ngomunye walabo abagijimileyo wanqoba njalo uthi ulijabulele kakhulu ilanga lalamhlanje.
Ilanga lalamhlanje kuleyo ngumama ngibona ukuthi liyathokozisa kakhulu, ngijabulele. So kade kumele ngihambe ngithi so ngibona ukuthi hayi ungangcono ngaphandle.
Kusenza loko lunye udaba abanye abafundi emaphandleni behlulekile ukuya esikolo lapho zivula kuleviki ngenxa yokuswelakala kwemali. Sixoxe lomunye wabafundi besitezi othe ulokhu esihlalele ekhaya.
Sehlulekile ukuya ezikolweni ngenxa yokuthi abazali behlulekile kusithondela imfanelo zesikolo okubalisela amayunifomu, amabhuku. Ukwehluleka kwabo kwenziwa ngumkhonomi ongelamsebenzi. Njalo ungaze uzame ukuthengisa amatamatisi lokunye akula muntu othengayo ngenxa yokuthi akula muntu olemali.
Unkosikazi Josephine Majaha oyisakhamuzi esitezi uthi babhekane lodubo olukhulu.
Abantwana zivuliwe nje bahlezi emakhaya ngenxa yezikulufisi amayunifomu. Khathesi kunjenje kufuna amatwa ngamakhalkulator lawo. Asikaze siyibambeni imali yokuthenga ikhalkulator. Indlala akudliwa lutho. Amabele akhwelile GMB esukela ku-22 haya ku-$40. Uphi 50 kg isukile ku-35 isiku $63. Esingakwazi ukuthi abantwana sizabathini.
Unkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, uthi lokho esiyabela ukuthi indlala ekhona izadala kwanda kubudlwangudlwangu kubomama.
Esikwesabelayo ukuthi lonyaka ubudlwangudlwangu bunganda ikakhulu kubomama lemankazaneni. Ngomnyaka nxa kule ndlala kulohlupho olunjengokuswela abantu generally akula kuthula. Abantu baphongucaphucaphuka nje bagcine besenza izinto ezingafanelanga. Ama-cases obudlwangudlwangu kulwa ubugebengu nje generally kuzakwanda ngoba abantu balambile.
Uhulumende usethembise ukuthi akula ngitsho loyedwa ozabulawa indlala lonyaka. Utsho lokhu lanxa iningi labantu lingatholanga esivuno esithe xaxa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lapho axoxa lomnumzana Mojalifa Mukwele olilunga yena olwela ilungelo loluntu.
Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona udaba lwegugurawundi seluqale ukuphuma njalo egcekeni kulandela ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abanye abasitshiyayo. Ubona ungani lokhu kuzadelisa na inhliziyo zabantu ikakhulu besigaba seMandebeleni ukuthi ngokhetho luzayo bangavoteli ibandla elibusayo?
Ukungcwaba kutsha kwabantu ngababulawa ngumbhuqazwe akusoze kudelise inhliziyo zabantu kodwa kuveza sobala ukuthi kulecala elenziwayo. Ngoba uma ungakhangela ubufakazi butshengisa ukuthi hhayi, ngoba ungakhangela kudala bebesala ukuthi kukhulunywe okuyikuthi kathesi ngibona ngazathi i-vicks on the part of abantu bemandebeleni ukuthi izikhalo zabo nama-efforts abo fowalalo ngokuthi bafuna ukungcwaba izihlobo zabo sokungani sokusiba seduzane. Kodwa ukuthi kudelisa inhliziyo zabo ngoba kukabile i-justice ezinye izihlobo kazikabi kwazi ukuthi izihlobo zazo zaya nga. Ngoba abantu abantu abangcwatshwayo kade singaba semangcwabeni aziwayo ukuthi hayi kulamagrave lapha, kulama-shallow graves lapha. But kulabanye abantu abalezihlobo ezathathwayo ezingazange zanjani zangcwatshwa. So akwazakali labo bantu kunzima ukuthi abantu bangikhona kuthiwe kwangikhona inhliziyo zabo zipholisekile.
Ye, kodwa nxa sesikhangela udaba lwezokhetho siyabona ukubana izigaba zeMathebeleland ikakhulu iMathebeleland South lapho okulamangcwaba amaningi kakhulu abantu abasitshiya ngesikhathi lesana bayavota bevotela ibandla eliyilo eletheswa icala lekubulala bona labo abantu. Ubona ungani kuzaba lomehluko na ngenxa yalokhu kukhetho luza?
Kuzasemncane nyani ukuthi sithi ukuthi kuzaba nomehluko kumbeni hathi lokuthi sithi ukuthi kwangona balivotela njalo balivotela ngokulithanda ngoba uzananzelela ukuthi bandlaleli isikhathi sonke lesi belisebenzisa ukudlakela belisebenzisa ukuthontshwa kokhetho sokunzima ukuthi sithi abantu bemandebeleni sawuthi balivotela ngoba ukuthi umuntu kuze kuthiwa hayi intombi ikuqhile ukuthi ukhulume layo ungayithilanga isandla kodwa laba bebethila isandla kuthiwa umuntu umne angasivotelanga siza kunyamalalisa uma ungasivotelanga awusozihola ukudla so kube kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi bayivotela ngoba bayithanda kumbeni bayivotela ngoba bayesaba so kusesemasinyana ukuthi sithi ukuthini ukhetho luzayo impumela yangikhona ngemva kokubana abantu sebengcwatiwe abangcwatiweyo ngoba sikakubona ukuthini okuluhlelo lokhu kuyahamba kuyefika ngathi ngoba kwenziwe inhlanganiso ezimeleyo uhulumende ubekubeka ama-commissioners nje kuphela
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleni
hayi sibongile.
Lo-ke umnumzana Motshali Famokwele holwela ilungelo loluntu obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula amadili aqoqwa ngabantwana besikolo labanye. Amavuzo Party sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwele amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association engenye yenhlanganiso ezikhankasela ukuqeda loluhlupho.
Ube kuqathile kungavumakali kodwa enguthabekayo ukuthi sithe soza lomkhankaso abantu abaningi baphaphama bakubona ukuthi kuyingozi. Ngoba ezinye iy'mudi zilahlekelwe ngabantwana abafile bekubavuzi abanye bashaye balimala impilo zabo ziyabe zingasalunganga kusiya phambili kodwa mbona-ke umkhankaso esuwenziweyo usebenzile kakhulu ngoba nawo amapholisa akade engababamba abantwana laba besenza ukuganga konke lokhu abonile ukuthi akusela mdlalo sesitshinga thina abazali futhi okwenze waba waphumelela ukuthi nama-youth ngokuwawo amanye abe aphathekile kumkhankaso lokhu.
Ye lithe abanye bake bachaywa abanye balahlekelwa ngabantwana kuya kube lodlakela yini kumadili la
kumadili la kubi kakhulu abanye babuya ngkhaya bezophoselwa kulo mntwana esilaya empophoma wabuya wazophoselwa nje sedakwe kumbe babemenzani kumbwana nalamajaha amangaki bazomphosela nje eyadini ngekhaya unine ngekho wafice wezeselizwa ngabantu ukuthi buya uzobona lapho umntwana bamusa esibhedlela umntwana lo walatshwa ngoba wayedabukile konke esengumuntu nje ozenzelayo ungasakhontroleki ukuthi angaphandle kwakhe walatshwa lakhathesa umntwana lo utraumatized umkazana lo uyambona ukuthi hhayi karayithi thina sinomntwana owasilahlekelayo samdinga for 5 days singamboni sagcina simthole semotshesile wayekuvuza uphathi e-amphitheatre laphana omunye umfana ubulewe futhi empopho masilo mfana futhi owabulawayo besuka kumavuza uphathi wona la
njengontombazana lowo okusobala ukuthi mhlawumbe wadlwengulwa udaba lwasiwa yini emapholiseni
ye kukhanya abazali bakhe baluse emapholiseni udaba loluya lwasetshenzwa uyakwazi ukuthi amapholisa akithi ezimbabwe athembekanga kakhulu ayathengwa ngemali especially kuzonezo ezokudlengulwa kwamankazana angizake mbona icala lakhona eliphumelelayo ngobana umntwana lo edlenguliwe kuvuza uphathi ke mina ngange mbone vele kulokuhlabisana kuhle namapholisa ngoba sake sademonstrata futhi ngendaba yonaleyo kudlwengulwe emunye umntwana kodwa mina ngange mbone ukwenza kuhle kwamapholisa.
Onguye okhanya kumthinta kubi lapha bonke abantwana kumbe amantombazana yiwo ayehlelwa luhlupho lune
uyabona ukuthi into yabantwana laba khaphesa laba abangabafana sebephatheka kuthi ngoba abantwana laba benje antsho uyakwazi ukuthi abangabafana labo sebesenziwa abafana nabanye abakhulileyo amajaha amanye akhulileyo so omncinyane uyaphatheka kubi kumajaha la amakhulu lamankazana wona lamancane ayaphatheka kubi ngoba isikhathi esiningi ongamankazana lokho okuncane kuyayengeka kuhambe kumavuzi uphathe ngoba khathesi kulo mntwana ole 14 years endize kuthiwa naye amangisa abantwana ababothiwe uyingxenyela abababothiwe so uyabona ukuthi umntwana lo uyabe mncane kakhulu so nje kodwa kuyafanana kodwa kukhathaza amankazana kakhulu kuhlukumeza amankazana kakhulu
siyabona ke le uqhubile umkhankaso wenu babotshwa abantwana kuyini eliza kwenza kathesi okulandelayo ngoba mhlawumbe bayeza abanye njalo kumbe laba abaphumayo bazabuyela njalo
udaba lola soze sibeke phansi anamama amajogo umeke sisebenze sibe layo lokubafundisa abantwana lokubatshengisa ngendlela zempilo ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi abazali bebengabanakeleli abantwana ngodaba lezi sebebone ngani ngakuko kodwa mbona abazali abaningi sebekubonile sokumeke sisebenze sindawoni asisoze sine umkhankaso sizayenza ngokuphila asisoze sine mntana nami umkhankaso kunjenje kuyalungiselela ukuthi singaba lo ngeyinye indlela yokukhulumisana labo amayithi siwahlanganise sikhuluma sivumelana sibe ne-dialogue sivumelana bephuma nabo betshafundisa abanye babo abaphakathi kokwenza inhlelo lezi kulabantu abadala abahayisa abantwana izimota imijhozi kathwali basezindaweni baphinde bahayisele amaveni njenge-amphitheatre sifuna ukukhulumisana nomeyara wakobulawayo ukuthi yakunanzelela yini ukuthi abantwana yimele bavumelayo ukubhukha besiyakwenza ukuganga laphasi la njalo sizaphinda sikhulumisane labo laba abale ndawo okwenzelwa khona into lezi lamabhawabhawa lawo ngoba sewunamabhawa amaningi okwenzela khona into lezi kudingakala ukuthi sikhulumisane futhi laba abadala le mali zena ezabaziphiwayo kumele sibone ukuthi abazali siyakhulumisana labo ukuthi hhayi alike liyiphungule lijani imali ingabi ningi kakhulu ngoba yeqini benza besoneke isuke ukwenza izinto zonke lezi sithagethabe emtsho ngoba basebenzisa i-transport sizathagetha lo thithikasi ngoba uyabaphi i-amphitheatre lezindlu thize namhlanje uvuke ngatshengiswe indlu lapho abafika benze khona amavuzi phana yiba abantu esifuna ukuthi sibabone labo khulumisane labo ngathi ndaba babotshwe nxa bebotshwe umthetho uthatha isandla esikhulu njalo sizakhulumisana futhi namapholisa ukuthi sisebenze ndawonye sibe lobudlelwane bokuthi basincedise ukuthi laba abantu abenza lokhu abavumela abantwana babanye.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo. Ngesizwe ke impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Namhlanje ke ibandla leHarare City belidibanele leBulawayo Chiefs kwaba ngu-0-0, imishwana leBlack Rhinos, imishwana 2, iBlack Rhinos 0. Kwathi ke iqembu leChicken Inn lanqoba eleHighlanders nge-3-0, ohlohlele iqembu leChicken Inn ngu-Amidu lo Agosto. Kwathi ke ZBC Kariba lingezi Platinum linqotshiwe ke eleplatinum ngeKariba 1-0. Njalo kusasa ke sizadibana iTriangle leCapes United, iYata leDynamos, iHerentias leManica Diamonds, iTelone leFC Platinum, iWange leChapungo. Bonge la yeklapini kapitwele losis usheza iwani say who's playing stuff up. Who's getting, who's tuning lover? Can born lie a club in it. Nip it, no sis I won. If you can chill, lie a club in it. If you find out, I'm fine, you won. I'm well, Lugume. Usumbule, Lugalota, no number nine. Can I go home with you tonight? You're the better thing tonight. The hottest thing tonight, Mamba Nawe. Can I go home with you tonight? Labo ke uPJ Stavo ke nehlabela ke lo professor sithemba liwukholisile umculo lo liwuzawuphuma ngapha mhlani
kumsakazo wenu we-Studio 7 olivalelisayo ke ngosithandekile ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.